Namhlanje uhlelo oluphathelane labesifazana sixoxa nonkosazana Kethiwe Bhebhe, ilunga lelinye lamacebe ebandla leMthwakazi Republic Party, lona elithi selazise amapholisa ngokuthi lizatshengisela ezitaladeni mhlaka 11 kuyonale inyanga koBulawayo lihlola indlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegogorahumbi.
Ningelele emsakazi labalaleli, hayi yekuliciniso msakazi, ibandla leMthwakazi Republic Party liyenza i-peaceful demo ngoba thusela khonokho ukuthi kuthiwe udaba lolu luphathwe yizinduna. Izinduna msakazi labalaleli uhulumeni yena lo izalu PF payroll. Kunzima kakhulu ukuthi sikukholwele ukuthi izinduna zizokhululeka kumbe abantu bazokhululeka.
Siyabona njalo ukuthi kulamalunga ebandla lakho ele MRP alokhe evalelwe entolongweni agoqela abesifazane. Singabona libotshwa njalo.
Hayi, okwamapholisa lokweZimbabwe siyakwazi ukuthi lanxa uconstitution isivumela ukuthi nxa singabe silensolo sibhikithe okulokuthula kulilungelo, iconstitution iyakuvuma lokho, kodwa siyazi ukuthi uhulumeni weZimbabwe nguhulumeni ovele esethula ilungelo labantu. Akukho guaranteed ukuthi bazasithatha njani, kanti thina sifuna ukuthi ilizwi lethu lizwakale, umhlaba uzwe ukuthi silezinsolo njalo representa abantu abayibo abangama-victims. So sifuna ukuthi ilizwi lethu lizwakale. Yebo ye, silamalunga ethu asaphakathi laphayana, konke khonokho kuyikutshengisela ukuthi amalungelo abantu bakomthwakazi avele azange ahlonitshwa. Abantu bakomthwakazi abazange bavele bayithola inkululeko kumbe baba lokuthula. Ngingazi ukuthi omama bazasukuma kanjani, kodwa siyazi sonke udaba lo kazwelo alimaza kakhulu abantu bakomthwakazi psychologically, mentally and emotionally. Abaningi bale enza balokuthukuthela. So nxa sekunjalo kuyabulala esingathi self confidence yomuntu, kodwa ngendlela osekuyikho ngakhona uzananzelela ukuthi udaba lolu sekuneminyaka kungakaze kwekuthiwe luyaphathwa. It's neither here nor there. I believe ukuthi kwabanye sebengaba lokwesaba, kodwa kwabanye khona abazosukuma bebe strong bethi this is the chance, this is the opportunity ukuthi sisukume sikhulume. So abaningi mbona besukuma kakhulu, omama bakomthwakazi mbona besukuma, kodwa nje into esiyisolayo yikhonokho ukuthi kuzoba compromised, lezo zinkulumo kuzoba compromised, abantu bazafila intimidated. Phela izinduna zona ngokwazo zingama-victim, mina ngibona ingani lazo kuyazihlukumeza. Igugurahundi was a genocide, kumele ibe ne-independent commission eyiyo eluphenyayo lolo daba, njengoba sabona labana abantu abangu-6 ababulawa eHarare. Kubuya i-international commission, i-Mutante commission. So kuyasihlukumeza singabantu bakomthwakazi ukuthi why ukubulawa kwezinkulungwane ezi-more than 40 kuthiwe kuphathwa izinduna ukukhulunyiswana kwangkhona. Kusuka khonapho nje kungani akuphumi kahle. Okunye esikusolayo umfakazi labalaleli ukuthi isigaba senkabazwe eMidlands kucace ukuthi kuthiwani ngaso. Sisayidinga i-justice for 11 silobela famazi abadisappear ngo-January 1985. La namhlanje ama-families abo awala closure. Kunengi kakhulu okwenzakale Midlands, and igugurahundi iqalele khona, ingena laphana ekhwekhwe kubogogwe, yinkabazwe yonke leyo. Kusuka kube lo mbuzo ukuthi vele ukulungisa kwangikhona khonokhu kungakujenyonyi kumbe kunjani, bethi abathinteka okuzomele beye emakhaya. Kunama-traveling cost involved, indleko lezo ezokuhamba zibhadalwa ngubani? Ngoba phela abantwana bakomthwakazi bagcwele ezindaweni ezikhathana ngenxa yesimo lama-consequences omfalo wombhuqazwe. Already abantu bakomthwakazi bayasokola, bayaswela. So lezo ndleko zihlawulwa ngubani? Konke khonokho yizinsolo esifuna ukuthi zizwakale kuleyo zimo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Kethiwe Bhebhe, ilunga lebandla leMthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazane esilethulela lona Mgqibelo yonke. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.